kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 Nkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kudube silale eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations athiwa aphiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangela iDiamond FM konke ngama projects eZimpapers.
EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwayo ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwemibiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini.
Ngesikhathi kumongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intathelizindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakayo.
Intatheli zindaba izidabuka eZimbabwe zisebenza eBotswana zipha imibono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingumakhelwane. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi siga bele mibono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe ngelinye lamazwe yabikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sinikeza umuntu wonke ilungelo lokwamukela imibiko ekhululekileyo. Lokhu sekuvimbe ukwethulwa kwezindaba lenkulumo zokuthiyana kwemibono ezindabeni ikakhulu emsakazweni ephansi kukahulumende. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula imbiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni, uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eyeZBC leZimpapers. Imikhankaso yokuthi kusungulwe emeye imisakazo ezimele yodwa isile iminyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zamalayisensi. Kodwa osokulethe kukhona onayo ukuthi labo abaphiwa lawo malayisensi basungula imisakazo efana leStar FM leZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi ikhona. Ofundisa ekolishini leMiguel State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolonzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations aphiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama projects ezimpapers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations Zakrasi uthe okupha imvume yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungele ukuthi kunika uZulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama community radios khathesi asimanga kuhle. ngoba akukabi lama licenses asenikwe ukuthi ama community radios akwanise uku operator ku FM. So thina njengeZimbabwe Association of Community Radio Stations lokho sikhuluma lohulumende ukuthi ama licenses anikwe ama community radios ukwenzela ukuthi abantu bakwanise uku broadcaster indaba abasifunayo besebenzisa ama languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatha lezindaba kanye lemisakazo Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi lethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatha lezindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapolisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatheli zindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo laleyo esakaziweyo. Umqondisi wale inhlanganiso umnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli zindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo kuleli eZimbabwe, akula lutho oqhukile. Osokuguqukile ngama statement esingathi ngama statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, umnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame lasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatheli zindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. Umasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba kwenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, ikakhulu intatheli zindaba zonke. Intatheli zindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli zindaba zokuphungusola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli zindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. Inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana leFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko etshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatheli zindaba yeZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatheli zindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kobulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ukusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli zindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzova rino cherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo abenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa yikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Ngesikhathi intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele
zinanza ilanga lokuqhakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day. Ezinye intatheli ezidabuka eZimbabwe ezisebenza kwele Botswana zilembono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingomakhelwana, zisithi okunzima ikubhala, zisesaba ukuthi zingacothoza inkokheli bengaxotshwa elizweni. Intatheli izindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Intatheli izindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqhakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 kwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo wokusebenza kulelizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli izindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli u-Ian Khama, yena ojiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Umnumzana David Ncube, yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani ayisebenzelayo, uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana okungcono kule khaya lapho ule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala, leBotswana uthola ukuthi kule minye imithetho abangahambelani layo, abafisa ukuthi ngabe iyesulwa. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo IPA kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni, noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyeka usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo, ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu yadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli izindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa uma semsebenzini, kulokukhathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemsakazo ezimeleyo ibhizimusi uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Siloko sikudaba lwe World Press Freedom Day, ake sizwe umlayezelo esiwuthunyezelwe ngumlaleli we Studio 7.
Sawubona msakazi. Unjani? Hayi, thina siyaphila. Ngilapha eGoli. Ukhuluma lo Busani. Ekhaya ngiphuma eNkayi, kosikhokho. Sobhukwa umazamba. Hayi, mina indaba engizilandela indaba engizethulelwa iStudio 7 hayi kazi ngethulele okungalona iqiniso. Ngakho ngithanda ukuthi ngidlulise amazwi ukuthi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle, lisethulele indaba ezizona ezangempela njengoba vele lizethula. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumlaleli womsakazo we Studio 7 osithumele umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifisa ukukhuluma ngosuku le World Press Freedom Day, sicela lisithumele imlayezelo yenu yama audios kunombolo ethi 01 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ngolwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lo ngokwethulwa kwezindaba zamanga lemiqotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezinduna zesigaba seManicaland bekhulumisana ngenqubela phambili kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai kulumango. Umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo omnumzana July Moyo utshele Studio 7 ukuthi izinduna lezi zivumile ukuthi abahlaselwa lizulu lesiphepho leli bathuthe badingelwe ezinye indawo ngohulumende. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokukhuphulwa kwentengo yempahla ethiyeneyo ezitolo lokudla eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBritane unkosikazi Theresa May usexotshe umsebenzi umphathintambo wakhe wezomvikela uGavin Williamson emethesa icala lokukhipha imfihlo ephathelane lenkampani yencingo kamakhalekhukhwini eyeHuawei eyakwele China. Elemelika seliqinise izijeziso elazethulela ele-Iran ngokuvimba ukuthengwa kwamafutha ezimota ngamankampani alo kwele-Iran. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi ilizwe lakhe lithatha leli nyathelo ligcwalisa isithembiso sokuvimba ele-Iran ukuba lingatholi imikambo yokuthengisela amafutha alo. Daba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi soluchiye abantu abathinteka ngalesi siga belembono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Abanye abafana lemuli yakochuma echolocho abagejelwa amathambo ezihlobo zabo bathi kumele kwenziwe lokhu ngoba lapho okwakungcwatshwe abakibo ngesikhathi segugurawundi bekwazi. Kodwa kulabanye abathi amathambo engagejwa angcwatshe kutsha kuza kuba sokungcwatshwe ubufakazi besiga segugurawundi. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, le into okwakuvele kumele yenzeka okuqala yini culturally kuzolela esindebeleni umuntu kangagejwa ukuthi angcwatshwe kuthi one. So khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlala laphansi wakuvuma ngibani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abakuthi ngesilungu i-trauma, ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala ukuthi ufuna ukuthi umgebhe letha amathambo akhabone abantu futhi. So that khonokuyana nje kodwa kuqala singakangeni i-turn to ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane yinto esenzima iqala ngayo. Sengitsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide. So ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele unguwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besizukuhlungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impela yokuthi bantu bebulawa vele babebule. So inkinga enkulu yokuthi kuthiwe khona kugedwa abantu kungelaqiniso elisenziswe sobani ukuthi lo muntu esimgebhayo lo ubebulewe yini.
Hayi, kuyezwakala. Wena-ke Mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo? Uyavumelana laye na uMnumzana Ndlovu?
Uqondile kakhulu uMnumzana Ndlovu. Ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda iyadijinyiswa, kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo. Mina-ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yegugurawundi. Kangiyigugurawundi kangiyibale emaphepheni, igugurawundi kangizwa emarediweni, igugurawundi ngayibona ngawamamehlo, ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo, abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana, amatisha ami ayenziwa konke odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele. So from a victim point of view, labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphaya esakubonayo kusenzakala, akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba. Ungcwaba yinto okumele ukuthi ngabe yenziwa ekucineni. Into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala, ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana. Okwesibili, kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba. Kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident nawo ayebulala abantu kakhulu, abantu abafuba emathebenda asifuna ukukhuluma iqiniso. Into leyana imbi kulabanye abantu abayethiwa ngama-dissident ababebulala abantu, berepha abantu, besenza konke njalo ebusuku. Emini wawuthola ugijitshawa ngamasotsha, libulawa ngamasotsha ebusuku, libulawa litshawa futhi ngama-dissident. Sifuna ukuba kwazi ukuthi ingcwaba lelo muntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-5th brigade kumbe wabulawa ngama-dissident. Njalo sifuna ukuba kwazi kokutsho nguNdlovu ukuthi esifa njalo lo muntu wafa njani, wabulawa awakuyini. Uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso. Kodwa-ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni.
Ye, nanto udaba Mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba uSibanda?
Okuqala ngifuna ukuthi ngikhorente into ezimbili. Eyakuqala ngiya ukuthi mina nje bazabotshwa, angiqhongi ukuthi bazabotshwa.
Okay,
fuze babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kugcolelwane evunyelweni lokho. But if kubuya kuvela emthethweni baze baboshwe. So kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona ukuthi khona kwenziwe kube yinto yokuqolelana, kukhulunyiswana umlotha or kuboshiswana. So ma kuboshiswana yi-different issue, angishongo ukuthi bazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona. Okwesibili, uma kukhulunywa-ke indaba le esensitive kanje, mina ngaze ngijabulele ukuthi bese kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu. Njengoba esisho isibani, indaba ye-background nami-ke angiyizwa ngabantu, ngayi-witness. Anginalo i-one lithi emamvanje nemhlabangu betholotho, okwakulo-m p khona u-Senator Moyo. Angizange ngibone khonapho ngisakhula ngiselisimbuzile nkoma, angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulo muntu esekule ngama-dissident. Abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngizwa kanjalo, nabanye ngaba bona bethiwa ngibhekile babeshaywa ngama-background not dissident. So kugcina kudanisa khonokho esibandi ukuthi kukhulunywa ngendaba yokuhlungu kangaka betho kuthiwa okunye njengoba kukhophanyana okunani okwenzeka nayo esifuna ukuthi sikwenze kulingane nalokho okukhulu esikhuluma ngakho kusuka kusikhathaza khonokho. Bese kusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi, akuveli kibo yini ababusi bonabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize impi enkulu ngokuthi kuphiwe khona kulama-distance nawo vele ayevele kubala abantu asibazi nabo njengoba ngisho.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezombusazwe, kube xoxa endawonye lomnumzana Angliston Sibanda, laye uyingcweti kwezombusazwe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Hola,
ugatsha lukahulumende welwemelika olubona ngokuphathisa abalambayo ngokudla olwe United States Agency for International Development luthi indlala yalonyaka eZimbabwe izahlasela ngitsho lozulu wedolobheni lapho abantu abafika isigidi esisodwa lengxenye i-1.5 million abadinga ukuphathiswa khona ngokudla. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolugatsha umnumzana Jason Taylor ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eMelika inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies izolo ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Umnumzana Taylor uthe amadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni okwamanye bangena ku 2.9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lowake waba ngumeli wenkai South edalele parliament umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe ukuthi umi njani umumo esigabeni sakhe.
Ngibengise esigabeni senkai nje ngikhuluma kumzenze ngempela video naleyi ekhona. Umumo wokudla kawumanga kuhle, umumo wokudla ukhanya kathesi akula ukuthiwa udobhile bonke abantu akade bekulimile kuthile lokuchinsa abaningi vele kazange bachinse. Nxa kukhona abachisileyo nabalenhlanhla abadobhe ezibandeni lezingadi zabo. Uthi uyakhangela ke namanzi nje awokunatha. Ngibona ngani i-water table onyaka enkayi izakwehla kakhulu ngoba sikhuluma kunjenje uthangani kazange agcwale isikhathi sezulu sesiphelile. Izikhula lezifudlana lamadamu kakulamanzi, utshani kabukho, izifuyo kakula lapho esiza kudla khona. Lo nyaka mbone ngani indlala esizayibona yindlala esizabona kusipha izinkomo kanye labantu. Nxa singazazange sincedwe ke labo abadala ukusinceda esiza vele sizacela bekukibo ngoba vele sidala ukuthi-ke naso kunje sihambe siphepheke imigano siyacela ukuthi abantu sebesipha. Sizakwenza khonokho ukwenzela ukuthi siseve abantu kodwa esisuyeni ngibona ngani hhayi sesilimele.
Bayatsho abenhlanganiso eziphathisa abalambayo laba ukubana ngitsho lasemadolobheni umumo uzakuba mubi kakhulu lonyaka. Kuyini okubonayo ikakhulu koBulawayo?
Uzaba mubi kakhulu ngoba ukudla nxa sokufilela esiza kubona ikhokho kana sidala ukubona eminyakeni ukuthi ukudla kuyakhwela. Lapho kuyabe kungani kungconywana khona siyabe sesibona ngendwendwele abantu bezama ukuthi nabo bathole ithuba ukuthi bathole lokho abangakubamba. Njalo ngibone ngani-ke kathesi-ke njengoba vele imali yangaphandle kwelizwe ingani iyasilela. Sizaba lohlupho kakhulu ngoba abantu babasile labo abalezimali zabo nxa imali isesengconywana bebekhrosa besiya eBotswana besiya eMesina besiya eThema. Bonani kathesi ke kuzaba kubi kakhulu endaweni njengokobulawayo ngoba le mali yakhona ingani kayibambeki iyasilela kakhulu. Sizazibona izidumbu ngenxa kungasangenelanga labo abangasinceda abamazwe omhlaba.
Umnumzana Abednico Bebe wake waba ngummeli wenkayi South edalele parliamente ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Lavindia esigqibela uhlelo lwethu lengoma yakhe emnandi ethiwa Poco Mania Day. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni ukwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.